I think isqwayiso esikhulu kathesi ukuthi ekuvuneni kwethu sicela ukuthi abalimi benanzelele ikakhulu izilimo ezinjengomumbu kumbe amabele ukuthi nxa bewavuna benanzelele ukuthi bengawavuni engakomisisi ngoba into eqakathekileyo ukuthi bevune sokome kwenela. Nxa uvuna umumbu loke useselamanzi kumbe i-moisture ngesilungu ungaba lohlupho lokuthi uyagcina ukhunta kumbe usiba lalokho esithi ngama mold angagcina ebangela ama-aflatoxin. Kuyafanana njalo lezilimo ezinjengamazambane, indlubu, lazo kufanele ziqale zonyiswe zingakafakwa laseziphaleni. Laba bazagcina isivuno njengoba kukhanya sisiningi lo nyaka kulale imithi esetshenziswayo eyenza ukuthi kungabi lempehlane layo siyaxwayisa ukuthi abalimi beqala ukuthi bangani bayakudinga lokho bakusebenzise eziphaleni ukuthi isivuno sabo singamotshakali.
Izanuse zomkhathi sezike zabona na ukuthi umnyaka lo esukuwo wona uzaba unjani? Liyaba likhona yini iyezi eliletha izulu?
Ye, hayi emkhathini Chris, akukacaci, akukacacisisi ukuthi lapha eSouth Pacific i-event yakhona ingaba i-El Nino kumbe i-La Nina. Akukacacisisi ngokwazi kwami mbona ngani khonapho kobo June July yikho kuzacaca khona ukuthi umoya ezulu esizawuthola thina kithi uzabunjani. Okuqakathekileyo nje ukuthi silondoloze amanzi, sinanzelela ukuthi laba balamadamu, laba abalezifula kumbe abalemgodi ukuthi singaboni ubuningi bamanzi, sikhohle ukuthi thina sisendaweni evame ukuba lesomiso.
Okokugcina, ungacebisa abalaleli kakhulu abalima befuya inkomo kumbe ezinye izifuyo ukuthi kuyini ngesikhathi lesi abamele bakukhangele njalo bakwenza?
Kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa. Isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane. Ngange ngafanisela abanye bazathi ngiyaloya ukuthi lo nyaka ngendaba yokuthi izulu linengi, utshani bunengi, le mikhuhlane izaba mnengi. Sesibonile umkhuhlane we-lumpy skin ukuthi nje usumemetheka indawo zonke, ikakhulu eMathabeleland South, angithemba lase-North usuyeqela usutholakala. And into ehluphayo ukuthi i-vaccine ingani iyasilela, kayitholakali ngokupheleleyo. So ke isixwayiso sami mina ukuthi singeqisi ukudibhisa ngalesi sikhathi siloke sidibhisa kanye ngeviki. Okwesibili, abenelisayo ukuthi bayithole i-vaccine siyaxwayisa ukuthi kabahlabe inkomo zabo nge-vaccine eye-lumpy skin. Okwesibili, inkomo zinhle kathesi. So mina isixwayiso engilazo ukuthi nxa ulazo inkabi zakho kumbe amajongosi ofuna ukuwathengisa, ngoba i-body condition yawo kumbe isimo sayo kathesi yinhle, uzathola ama-grade angcono. Mbona ngani yiso isikhathi sokuthi abalezokuthengisa uzithengise kathesi.